Soko izika atisenda baku VOA Ndebele.
Livuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesibili mhlazi ku 10 kwenkwezi 2022 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, izisebenzi lazilandelanga inkuthazo yokuthi zingayi emsebenzini izolo, kodwa abaqoqe lokhu kutshengisela bathi kuphumelele.
President lo hulumende wakuzwakale eseguqule eminye imithetho esingakwaziyo ukuthi uqinisile kumbe ubeguqulela ukuba i-shutdown ingasayenzakali.
Amakholwa eZimbabwe athandaza phansi kwezihlahla lasemagcekeni kwele South Africa asethwele nzima ngenhlanganiso ye-Operation Dudula ebaxotshayo isithi bayekhulekela emazweni abo.
Njoba bethi bethathela umsebenzi ukuthi sebethathelwa na le ndawo yokuthandaza njengoba sebesithi le uthandazayo la ekabavuni.
Umongameli wakwele Russia umnumzana Vladimir Putin wethule umbiko wakhe izolo embuthanweni wokukhumbula ukunqoba kwelizwe lakhe elakwenza ele Germany kumpi yomhlaba engatshengisi ukwekethisa impi lele Ukraine. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Zilalelanga inkuthazo yokuthi zingayi emsebenzini izolo, kodwa abaqoqe lokhu kutshengisela bathi kuphumelele. Ezinye zenhlanganiso ebeziqoqa lokhu kutshengisela zithi kuphumelele kakhulu. Inhlanganiso ekhuthaza umbuso okhululekileyo eThimphachedu ithi umkhankaso wabo uphumelele. Nangu umongameli Emmerson Mnangagwa wavuma ukwephula ubamba zonke wenkampani yezu ko evulela amakhombi ukuthi asebenze, kodwa abanye ngabathi ngenxa yokuthi iningi seliphila ngokuzisebenza bekungakhalaleki umsebenzi njengoba bekuzabafaka endlaleni. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Amabhizimusi amaningi ebevuliwe kobulawayo kuthi amapholisa alihlekana ahlomileyo ebebonakala endaweni ezehlukeneyo zelizwe ezikolweni eziningi abafundi lababalisi bebengekho. Umongameli weZimbabwe National Students Union iZinasu umnumzana Benon Ncube uthi isinemenzelo sabo siphumelele ezikolo ngoba kuvuke kulamapholisa ahlomileyo emakolitshini njalo abayanga esikolo.
So isteyaway le ibiyiplan yokuthi uhulumende asibone asizwe ngoba besibhale incwadi kaningi kaningi kodwa engaphenduli. Ngakho-ke sahle sathi stay away ukuthi abone ukuthi siyenelisa ukukwenza lokhu nxa sicela sacela saswela impendulo. Ngiyatsho nje lamuhla kuvuke kulamapholisa e-National University of Science and Technology NUST, kuvuke kulamapholisa e-University of Zimbabwe, kulamapholisa e-Genoa University of Technology, kulamapholisa e-Bindura University. Ngikhuluma nje lakhathesi amapholisa akhona phakathi okutshengisela ukuthi usezwile izikhalazo zethu. And as far as we're concerned thina njengeZinasu sekuyi-tick entweni zethu esizifuna ngoba usezwile sesimele impendulo. Njengoba sithilo ukuthi u-9 May ilanga lokuqala asolokucina. So impumelelo esiyifunayo eyokuthi school fees sehliswe sizitshela ukuthi nxa engazange aphendule ngalokhu kwenzakale lamuhla sizaqhubekela phambili aze aphendule.
Unkosazana Nomqhele Moyo ofunda e-National University of Science and Technology INUST uthi izifundo zimisiwe lamhlanje.
Umiso wemali esenzi na ngibona kuqondile kakhulu ngoba khathesi imali esizibhadalayo ama-fees lawa vele yimali abazali bethu abangayiholiyo. Thina khathesi lathi njengama-students vele siyakhalaza ukuthi uhulumende la ubone ukuthi i-fees yethu uyayehlisa ibe yimali e-affordable eyeneliswa ngabazali bethu. Lathi siyeneliswa ukuthi langaze nxa ungabuzama ukwenza lokhu lalokhu uyakwanisa ukuthi uzibhadalele wena.
Olwela amalungelo oluntu umqondisi wohlelo olwe-this constitution unkosikazi Abigail Mupambi upha umbono wakhe ngokutshengisela kwanamhlanje ngokungayi emsebenzini.
Yes, sibonile sibili ukuthi kade kubi
kwenziwe isitairway kodwa ke isituation ekhona ngalamhlanje ku ground sibona ukuthi abantu bazihambele emsebenzini besikhangela nje ama reports esuka endaweni eziningi esijetshiyeneyo elizweni yananzelela ukuthi abantu bahambile nje emsebenzini njengesukini engikunanzelelayo yikuthi isitairway leyi kade ikhangaselwa kakhulu online ungananzelela abantu kade bekhangasela abaningi amanamba abo sathola ukuthi ngaba ngaphandle kwelizwe abanye baseGoli amanye ngama-political leaders njengabo Musi Maimane
enkundleni yabo yebulenjini iTwitter amapolisa achaze ukuba ukutshengisela kwalamuhla akuphumelelanga njalo bakhuthaze abantu ukuba bamangalele abantu abazabanyela udlakela uhlangothi lukahulumende olubona ngokuqhatshwa kwezisebenzi zakhe olweZimbabwe Public Service Commission lethule umbiko okhuthaza zonke inkokheli zengatsha lenhlangothi ezithiyeneyo zikahulumende ukuba inanzelele bonke abaze emsebenzini labangabuyanga kuthi abangabuyanga kumele batho isizathu esibangele ukungezi emsebenzini abanye bathi kubenzima kubo ukukhalala umsebenzi ngoba iningi labantu selizisebenza bethi ezikolo ukukhalala umsebenzi kuphumelele ngoba abafundi abaningi abayanga ngimela iStudio 7 ngikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu
Siyabonga Mandlovu. Lokhu sikudaba olufanayo ezikolo lemakolijini bekubetha umoya ngoba amatitshala lezifundi bengayanga ezikolo. Ugatsha lwezisebenzi zikahulumende lwazise ngempelasonto ukuthi abasebenza kuhulumende abangasoze baye emsebenzini bazajeziswa. Sixoxe nesikhulumeli senhlanganiso yamatitshala e-ATUS, umnumzana Themba kuye moyo.
Salibonani balaleli bakaStudio 7. Okokuqala sithanda ukuhalalisela izinaso ukwenelisa ukuqoqa ihlanganise abantu abakusuka kundawo ezehlukeneyo ngemsebenzi langokuphila kubancediseni ukuthi bakhankasele ukuphuka kwentengo yempilo iqathaniswa lemiholo ecakileyo.
Manje zizathobhani ezibangela ukuthi lithi ukutshengisela lokhu kuphumelele?
Nxa sikhangela ngendlela okwenzakale ngayo sibona ukuthi emadolobheni amaningi abantu bebengayanga ezindaweni abasebenzela khona singakhangela laba abazisebenzayo ama-informal traders abaningi babo baqalisa ukuhamba ezindaweni zabo ngabo-10 esingathi thina kususela ekuseni kususela ngabo-6 kusiyachaya u-9 abantu bonke bebethe shut down Zimbabwe emaphandleni nxa sikhangela ezikolo abantu bebehambile kodwa singakhangela ukuthi abafundi bebehambile ezikolo sizakhangela bebengafundisi sibuye sikhangele ukuthi abezomthetho esibabiza ngokuthi ngama-security boys bebegcwele ezitaradeni kobulawayo leHarare abatholanga muntu nezindlela labo yibo abasincedisileyo ukuthi abantu bengabi khona vele ipresensi yabo abantu siyayesaba so lamhlanje singabe sabi kodwa sibahloniphile ukuthi nampani obhuti bakhona emgwaqweni thina kasizihlaleleni ekhaya upresident laye lohulumende wakuzwakale eseguguqule eminye imithetho esingakwaziyo ukuthi uqinisile kumbe ubeguqulela ukuba i-shut down ingasayenzakali kodwa-ke khonokho ukuthi kube lezinkulumo izinasincedile kakhulu yenze ezinye izinto kade sezingasekho indaba kade sezingasekho kungxoxo yeze-economy lakungxoxo yezepolitiki esingathi thina i-current affairs kungxoxo zalamhla kuphendukile kwaxoxwa ngakho khonokhuyana kithi sikukhangela sikubone njengempumelelo sizakhangela okunye futhi lapha Chris Gandu ukuba abantu lamhla benelesile ukuthi bahlangane kudala kwagcina ukuthi abantu abasuka kwindawo ezehlukeneyo ababalisi abe-informal traders abasebenza ngapha langale babumbane bakhulume ngodaba olufananayo lokhu sikubona kuyikusungula kokukhulula i-social justice okuzasuka lapho kusikhululele i-labour injustice esiyikhangeleyo okokugcina sisiya phambili abantu sisesitshengisile amandla ethu ukuthi silawo ziningi izinto ezisihluphayo ngithanda ukuthi abantu sikhuthazane ukuthi asiyo ndaba yeestesini kuphela ele nkinga zikhona ezinye indawo eziningi okule nkinga khona nansi indlela sesiyibonile sizananzelela lokuthi i-social media isincedisile kodwa sesifuna ukubuyela kuleziyana indlela zethu zakudala esasizisebenzisa ukuthi kusetshenziswa ama-flyers kusetshenziswe lokhu lalokhuyani ukwenzela ukuthi nxa sibuthana sibuthane sonke silolwazi hayi sithi sonke singena ku Twitter, sithi sonke singena ku Facebook, sithi sonke singena ku WhatsApp, kodwa la ma flyers sisimona ukuthi kuqhakathekile ukuthi siwayenze. Singabuyela kuleya indlela, akukho okungasehlula, sihlangene kumzabalazo sizawuphumelela.
Leso ke isikhulumeli senhlanganiso elwela ilungelo lamadijala e-Atuz, umnumzana Themba kuye moyo. Amakholwa eZimbabwe athandazwa phansi kwezihlahla lasemagcekeni kwele South Africa asethwele nzima ngenhlanganiso ye-Operation Dudula ebaxotshayo isithi bayokhulekela elizweni labo. Kule mithetho emitsha ethi abantu abasamelanga bethandazele lapho okungela zindlu zokukhulekela khona, inhlanganiso ye-Operation Dudula ihle yathola igunya lokuhlukuluza izizalwane zeZimbabwe ikakhulu ezokholo lwesipostoli. Abanye abathandazela phansi kwezihlahla batshelela umsakazo ukuthi ngokuma kwempilo babona kuqakathekile ukuguqa phansi ngamadolo bathandaze. Sixoxele isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa, umnumzana Cassius Jesus Manampofu.
Enkosile andoldaba lokunye ngubonileyo ukuthi iliqiniso lelo abantu Operation Dudula bangenile nje kwezindala lapho kuthandazelwa khona. Bathola abantu bethandaza, bamisa lowo msebenzi wokuthandaza, bathi kube kumele le bayithandazela besekhaya kweZimbabwe. So kukhanya ngathi vele into ekhona ukuthi akusafunakali umuntu waseZimbabwe noma engabe esenzana, ngaba ukuthandaza, ngaba ukusebenza, ngabe ezenzela ibhizinesi lakhe noma kungaba nje kuyini abekwenza, as long as kule nto ayenzayo lapha akasafunakali. So ke besithi mhlawumbe indaba ephela kundaba zomsebenzi ukuthi akubathathela umsebenzi pho, njengoba bethi bethathela umsebenzi ukuthi sebethathelwa nale ndawo yokuthandaza njengoba sebeside lothandazayo la kabavuni. So isimanga leso esisenzayo futhi ngusathane usathane ngathi uselibambili ilizwe leli straight away. Ma abantu sebezakwalelwa ukuthandazwa kuthiwa kuhamba ithandazela endaweni ethile, right? So sebeyithathelwa naye indawo yokuthandaza. Ngoba umbuzo omkhulu uthi okay, mase sithi abantu bangathandazi sebelithethele naye indawo yokuthandaza, kunzima kule lizwe lelo kwamanje.
Manje abantu bona labo abayaliswayo bazayekela yini?
Abantu angeke bayeke ukuthandaza. Kutsho ukuthi-ke unless ma kungabe lodlakela olukhulu bazoyeka ukuthandaza, kodwa kwamanje basathandaza, bakhona ezindaweni zalo abathe bethandaza lakhona. Ngingazi kuleyo nda lapho engibone khona amaqhithi evela bebabuthanisile, ngoba babathole bethandaza bababuthanisa. Wena ufana lokuthiwa ngihlahla lo le team yakhe lo, basuke babauntathi babuthanise babayekelise ukuthandaza. So angazi ukuthi kwamanje kuleso sigaba leside bekhona basathandaza na, kodwa kwezindawo njalo bepretoria lapha ngiyababona nje bayathandaza, noma yababona nje ezidleleni lapha bazigqoke impahla zabo. Kodwa-ke ukuthi uhulumeni weSouth Africa uyatshengisa ukuthi usehlulekile ukucontrola ilizwe, umthetho awusekho. Ma lo muntu othandaza sezeharaswa ngale ndlela akuyisimanga esikhulu. Yikho nje abanye abantu besithi i-Operation Dudula le yinto yehulumente, abantu abantu kabazenzela into lakho, ngalabo kuthiwa yinto kuthiwa bazenzela yena ngaumthetho sowababamba. So kusho ukuthi ngabantu abasponswa yi-committee part walokho ukuvalela abantu abathandazayo sonto engasebenza le. USathane uphezu kwabo, kodwa-ke uNkulunkulu uzongenela.
Bona bebaningi yini abantu abayenza khona lokhu khona ngapho eSouth Africa, njalo ubona ungani kuyini ukubafuqa ukuthi benze khona lokhu?
Abantu baningi kakhulu abathandazayo, kakhulu ngabantu basekhaya khona, ngoba into enje eyayisuka imali semina ukuthi ungafika nje endaweni encane nje elingana le ground yebhora, uthole kulamaqembu ayi-3 noma ayi-4 athandaza. Wonke la maqembu bagqoke impahla ezifanayo, kodwa batshengisa ma ukhangele kwenza kwabo batshengisa ukuthi ngabantu abangathi kabazwanani bona kodwa futhi, ngoba lekulwana lomfundisi la banomfundisi wabo kodwa ngale bahlezi ngale bafuthumayela labana benza okwabo labana benza okwabo. Baningi abantu laba bakhona sibili, kodwa-ke angazi ukuthi bazokuyeka nalo. Ngicabanga ukuthi asazi ukuthi khona isizathu esingaba isifandeka sike singatsho ukuthi why bethandazela kule lizwe isiphi, angisizwisisi lami. Kodwa-ke mhlawumbe banaso sona isizathu esenza beza lapha. Okunye kubayona ukuthi kulezi hlobo zalabo bantu ezisebenza la, abanye balabo bantu futhi abathandazayo basebenza la. So kakhulu babonakala ngama-weekend from Saturday nangesani, futhi phakathi kweviki ngabantu abasebenzayo. Mhlawumbe yikho kwenza babonakale nje bengathi bathandazela lapha njalo bebaningi. At the same time le muli zabo zilapha futhi. So yikho okwenzakalayo lokho kodwa ke hayi umthetho nje umele ngawe uyasebenza kodwa umthetho awusekho nzima kuleli lizwe kwamanje asazi mbeke kuzophelela kupho indaba khona bebazoyeka babuyele ekhaya or bazothini asazi kuzobonakala lokho ngokuhamba kwesikhathi
umnumzana Cassius Jesus Malampofu isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa ubekhuluma ecingweni leStudio 7 esePretoria
Lo ngumsakazo we Studio 7. Sisakaza eZimbabwe. This is wasiphuma e Voice of America at the Washington DC.
Ukwamanje esikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Intatheli zindaba ezimbili zenhlanganiso ye-Alpha Media eyiyo umholi we-Newsday ezabotshwa edolobheni leChitungwiza ngomgqibelo zibhala ngokhetho lwe-by-election esigabeni lesi zive zakhululwa izolo ebusuku. UBlessed Mhlanga loTshengeto Chidi betheswa icala lokuthatha imfanekiso duzane lalapho okuvotelwa khona. Baphiwe imvumo yokuhlawula isibambiso se-$20,000 ngamunye. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi kulosakhulayo eleminyaka yokuzalwa eyisikhombisa 7 otshaywe ngengodo lenswazi waze wafa ngabanye bakhe abathathu abaleminyaka yokuzalwa eyi-9, 10, ne-11. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele yona nge-WhatsApp. Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Siyacela abalaleli imilayezo yenu ibe mfitshane ukwenzela ukuthi senelise ukudlala eminengi. Siyabonga.
Ngithona njani balaleli baka Studio 7 ngithona njani okhuluma manje ngoBarnabas ngithona njani bantu baka uNkulunkulu balaleli baka Studio 7 hayi siyambona ujaha uyathatha kodwa ke ethatha ujaha silomlando thina malunga ama supporters ukuthi ujaha akhuselwe abantu babhalise ama voting ubuningi abantu asambeni siyobhalisa ukuvota ngobuningi ukuze ukuthi iphupho leZimbabwe entsha lifezeke libonakale asambeni indi bantu bakithi siyovota la even lathe semazweni yinkuluma seSouth Africa lathe sisemazweni asizameni ukuthi siphakamise inyawo siye ekhaya siyelungisa izinto singakhangeleli ukuthi kumele silungiselwe ngabantu abasekhaya bese siyababhlema sithi bavote kabi kanti thina sizoze sivote nina asambeni siyovota 2023 iTriple C ingene uPresident Mnisa Ntsamiza ahlangene sibonile bakithi imicimbi yonke ayihambayo ukuthi hayi yimicimbi kaPresident ngakho ngaleyo ndlela ngizama ukucela wonke amaZimbabweni akuzindawo ngezindawo ukuthi singabophaphateka sibaleke siye kwezindawo siye emkomanye amazwe sichiya ilizwe lethu lingalungiswanga kanti ke vele yena ozalungisa leli lizwe ngubani yithe sikwaphandle singaphandle kwamanye amazwe sidubeka belikhangele indaba ka Elvis Nyati eloku nanamhlanje iloku iphenqwa ibekwa ngale langale tshelwa amanga ukuthi hey abantu sebebotshiwe kwathini konke lokungenxa yokuthi vela bakhokheli kasi labo ngoba aloba bakhokheli silapha alibe indaba ka Elvis lethiphutshi so ngakho ke mina bakithi ngicela wonke amaZimbabweni akuzindawo ngezindawo asiphumeni asihambenini siyoregistera ukuvota asiphumenini siyezama singazami lakhona bakithi asiphumenini ngo 2023 sizinikele siyozama ukulungisa ilizwe lethu khathele ngabo South Africa abatshona betshisa abantu bakithi tshaya abantu bakithi ilungelo labo liyephula eSouth Africa kuningi okwenzakalayo eSouth Africa esingathi nxa singabe sikubeka egcekeni abantu bangayizondi eSouth Africa abantu bagcwele indawo zonke kuboBotswana ngento efana nayo bayahlukunyezwa abantu bagcwele kuUK lakwamanye amazwe angaphethiya kolwandle abantu bakithi bathwele nzima uloku kunzima lobo kambe ngiyalibuka buza, siyazibuza, kumele sizibuze ukuthi kambe ngubani ongakhipha abantu phakathi kwalobu bunzima, ngubani ongasikhipha. NguNelson Chamisa, upresident we-TCC, encedisana nathi bantu, asitshintsheni iZimbabwe, sindawonye iZimbabwe izoyitshintsha. Ngiyalincenga abantu bakithi, your vote is important, your vote can change people's lives. Asambeni nisiyovota.
Amachona, amachona, amachona ku Studio 7. Sanibonani bathlakazi baka Studio 7 lonke. Ngilithanda lonke. Ngezindaba lesisakazela zona ezimnandi. Konke, konke indlela esebenza ngayo kithi inhle kakhulu. Siyezwa indawo zonke zelizwe lomhlaba wonke okwenzakalayo. Lisakaza mnandi kwa Studio 7. Linjandani balaleli baka Studio 7. Sibonga indlela eliphathisa ngayo iningi lenu. Sibonisa njalo laba abathukuthelayo, abathukayo, hayi bakwethu mayuyu. Ipolitics singayibambi ngokuthukana. Ukuthi ubani ukulelana ibandla unjani njani naye. Sikhangeleni ipolitics enhle elombuso omuhle, ipolitics ekhangelwe ngabantu. Uyoncindezelwa hayi. Nxa wena ukho napho lapho khona urayithi, kodwa uzibuze ukuthi vele ibandla lakho lisekelayo liluncedo bani ebantwini. Ufuna abantu balivotele, liloncedo bani eselike lalwenza ebantwini. Thina sikhangela nje ukuthi akulalutho olukhona la, abantu bathwele nzima. Ilizwe nxa lingelamali yalakulampilo. Esikukhayeleyo yimali. Selingenile o-coalition, bangenile baba lama-MPs wathi no-minister. Phela i-coalition, i-citizen coalition for change, libizwe elitsha but iparty iparty endala, yiyo phela i-MDC alliance. Bangena udala uhulumende yona leyi, but kakulalutho abalubisileyo oluhle singalubala sithi la ngakudla. Abantu bayadubeka, izisebenzi kahulumende ziyahlupheka, ziyahlupheka, kaziholi lutho. Ngala abahola imali yangikhona nje akuyindawo. Silamapholisa esigaba asebenzayo liphuma lize liyetshoni la, abaholi lutho. Ngitsho isenti madoda, kodwa besisebenzela impahla zethu zigcinakele, yesatshwa bona, uhlonitshwa bona. Ulinyazelwe umuntu uyenkayi uyetsholotshe uyeplumtree kuthiwa hamba kumpholisa wesigaba. Kuthiwe sutshontshelwe ubhala incwadi hambeni kumpholisa wesigaba. Kurethi umntwana bhala incwadi enkambini hambeni kumpholisa wesigaba. So singawukhangela wona la mapholisa asebenza nzima kaholi, kodwa igolide liyagetshwa, izihlahla ziyaganelwa, inyamazana ziyathengiswa, kanti imali yakhona idliwa ngobani? Amasobhuku amaningi kaholi, amaningi amasobhuku kaholi asebenza mahhala. Kanti esikuza nje zezo zombangazi kuza ama-election ngosobhuku ababe sebesenza okhomisayo. Sicela abantu yesobhuku, sicela abantu umnikani usobhule nalowo kaholi lutho. Kuyimali wangikhona kubhadale isikufi sabaholayo, iningi vele abazuzi isinto. But likhangelwe ukuthi umbuso onjani yona lowo. Hatshi kuthiwa siyacela imali e-America, ama-Americans wayenza sidubeke. So nama-British, ilizwe leli lakholonizwa ama-British, so yiwasenza sidubeke, sifakele ama-sanctions. So asikhayeleni ibandla ezasenza sibe le mali.
Basakazi bakaStudio 7 ngeke silethela indaba ezingakhiphisa ngothi linjani bonke kungamile nkomo labo Gibbs Dube labo Thandekile Mhlanga labo Anastasia Ndlovu lonke nje leswakale nje libingeleliwe lonke nasithi hayi thina siyaphila ngapha siyabonga lina elisilethela indaba ezingakhethi hlangothi. So lami ngithi hayi mphawulo kancane ngikhulumela abafowethu lapha hayi bafowethu lonke nje elisekhona lapha nanti i-TCC ibandla elitsha elihle eliyelo kwamayelo bhoni. Asingeneni kumayelo, asingeneni kuyelo, asingeneni kuyelo, asingeneni ku-TCC. Yelo advocate Nelson Chamisa iza sikhulule ezasikhulula elizweni. Njalo bafowethu ontanga cela lihambe le-register kuze sibone ukuthi siyangaphi 2023. siyacela impela ukuhambele register ngobuningi ebafowethu lonke nje lani ebadala siyalicela ukuthi libuye elinguma diaspora libuye 2023 lizovota siyalicela libe lo register livote lonke likuma diaspora libe lizovota ukuze izwe leZimbabwe likhululeke libe right kathesi yabona ukuthi abantu bayahlukumezeka ezindaweni kwaphandle kwelizwe ngaphi ngezindawo ngezindawo so besicela ukuthi bantu kuyanini lizolungisa ilizwe lenu okhulumayo uRain Thuma ngikhuluma nje ngisemadogoni esigabeni sikabhango umlilisa ngumatenga hhayi ngiyabonga kakhulu ngicela ukuthi i-audio leyi ingene noma ngaphikho.
KwezeMelika, umongameli wakwele Russia umnumzana Vladimir Putin wethule umbiko wakhe embuthaneni wokukhumbula ukunqoba kwelizwe lakhe elakwenza eleGermany kumpi yomhlaba iWorld War II engatshengisi ukwekethisa impi lele Ukraine. Sixoxe locubungula ezombusazwe umnumzana Raphael Mthombeni saqala ngokumbuza ukuthi amazwi kaPutin uwazwe njani njengoba abanye bebecabanga ukuthi uzethula amazwi okutshela umhlaba ukuthi usezasebenzisa izikhali zembubhiso ama-nuclear weapons.
Baba Kandi, ngimlalele sibili kuhlela mlapha u-President Putin lo we-Russia. Njengoba usitsho ukuthi umbiko wakhe awusazange ube njengalokho bekukhanelelwe ukuthi uzakukhuluma kumbe uzakutsho maqondana lempi ye-Ukraine. Ngibona ngathi kulezinto ezithize ezingazange zihambe kuhle kuhlangothi lwe-Russia ekulweni impilo yase-Ukraine. Njengoba ngengatsho lapho ngaphambili ukuthi nxa babekhangele babekhangela ngathi bazabhoda baye e-West njengokuthi e-Cholocho bese bebuya baqume beqonda eMtar bahle bathathe ilizwe lonke. Kodwa kusangezange kwenzakale njengokulungisa kwabo. Uyakhumbula ijintshatshintsha ama-general amanye ama-general kwezwakala kuthiwa adutshulwa khonapha e-Ukraine betshala ngama-snipers. So kungathi kuhamba kakuhle lakhathesi kuyaluyiwa kodwa-ke ukulwa kwakhona njengokungathi kusaqedakala ukuthi kumbe uyaluwina kumbe uyathini esekungathi kuyakhanya ukuthi ufuna ukuthatha uhlangothi lolo luse-East ukuthi kube yindawo athi uyiwini kodwa ukuthi awini ilizwe lonke hayi kungathi kuyehlula yikho elokhu ephonga ujikijela kuphela ijikijela kuphela izikhali ezinkulu etshaya lapha lalapha yikho engubonayo khonapha esipitshini sakhe uPutin.
Khona ungathi impilo ihamba njani kakhulu nxa sikhangela ukubana sekule nyanga poste ezintathu kulwiwa kungakhanya ukuthi le Russia kade lisesatshwa ukuthi linamandla kakhulu lingaba selithumbile ilizwe lonke ngesikhathi lesi kuyini okungakusenzakala singabona yini evuma ukuthi unqotshiwe empini umongameli weRussia?
Hayi njengoba sitsho ukuthi nxa ukhangele iRussia njengobukhulu be-army yakhona i-equipment abalayo izikhali abalazo kungathi akuhamba kabo kungathi ukutshaya kwakhona akutshayeki kuhle njengalokhu ababekade bekucabanga. Ngiyabona mbona ngathi babengathi bayangena nesidumo base befika bengathi bayatshaywa kakhulu ikakhulu emabrijini lapho. Mbona ngathi la mabutho e-Ukraine asuka abacathamela isigorilla abatshaya bengananzeleli ukuthi bayatshaywa then ke base bengathi bayaphambana ukuthi benzenjani ngoba okukhulu ukuthi batshaye into abayibona nxa betshaye into abangayiboniyo kufanana lokutshaya nje umoya. So lapha eqinisweni kuyukuthi angiboni ukuthi impi yakhona izaphela masinyane uzahlala elokhu etshaya nje njalo lokuthi declare ceasefire hayi ngamboni engxenye angavumela kusiya nesikhathi ukuthi kube le nkulumo ezithile ezokuthi kukhulunyiswane ukwenzela ukuthi kumiswe impilo kodwa-ke okwakhathesi ungathi uyangekile kakhulu Putin bijana ngoba nxa ubulalela speech sakhe sezulu ubengathi ubuyele emuva kakhulu ku World War II ukuthi khona ilivikela ilizwe lenu livikela inotho yenu livikela kodwa ekhuluma ngento eyenzakala kathesi angazi njalo kodwa ke mbona ngathi kumkhathaza
Umnumzana Raphael Mthombeni ngocubungula izombusazwe ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseTexas khonapha kwele Melika. Bakwethu isikhathi asavumi ukuthi siqhubeke sisonke kodwa singakagqibi uhlelo lwamhlanje lesikhangele ezinye zenhlobo zendaba ebezikhokhela. Izisebenzi kazilalelanga inkuthazo yokuthi zingayi emsebenzini izolo kodwa abaqoqela ukukutshengisela bathi kuphume lele amakholwa eZimbabwe athandaza phansi kwezihlahla lasemagcekeni akwele South Africa asethwele nzima ngenhlanganiso ye Operation Dudula. Silugciba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu linakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voandebele.com.